phela inkinga ukuthi kwaqedwa isikhathi esiningi iminyaka eminingi kungafakwa i-investment eCaribbean i-generation capacity yethu iphansi kakhulu sigamagetsi ayingama-600 megawatts kodwa i-consumption yethu i-demand i-2000 so kwaphambaniseka ukuthi asisangenanga ezimalini ezicakathekileyo i-investment eyenza ukuthi ugetsi ogayayo ahambelane le demand yakhona emfowethu
ye siyabona ukuthi ibandla lakho yilelo busayo gawule lehlulwa kuyini kanti ukuthi lilungise umlilo kagesi
Gibbs ngabona uyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo kade sokuphuma imbiko yokuthi ugasha lwezomlilo lusithi lona ilokuzeliye kwangeliyana iyalungiswa layo iyavuselelwa kwenze ukuthi ikwanise ukuthi kutholakale ugetsi ozakwana sibili kubalekelwa umumo lo khona osukusilela kwagetsi i-load shedding yathi sikhona ilizwe lonke. Lapho ngiyavuma sile ukuthi kube lokuyekethisa sile ukuthile sibile endaweni yomlilo endaweni zomlilo lapha kukhona okuningi okulokuyekethisa kuyamela ukuthi uhulumende sibile phakamisa amasokisi sibili kusetshenzwe izinto zibuyele emumeni onormal ngoba ekwakade izinto zimbi.
Ye uyamuzwa ukugawule baba Ngwenya uthi kubi kakhulu kodwa kulungiswa njani nxa ukhangele wena
ubaba ugawule kasakhuluma ngokuthi kwangena izigidi nezigidi izinkulungwane zense thina vele lethi singamajaha ngama-1980 sizwa ukuthi ngiye wangitsema yena umnumzane u-Emerson Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wathina ubunyama buzakuba into yendulo ama-China afika ewange angenisa izimali unit 1 and 2 kanti izimali zakhona ama-billions ama-dollar yangaphandle kwe-America babagawula ayangaphi sihlala sitshelwa nje nxa kukhankaswa sovotwa omongameli bezana u-PF umgabe la wayesitsho njalo lo Mnanga kwesitsho njalo sithi hayi into yamagetsi zakuba into yendulo kanti izimali zakhona ziye ngaphi kuloku kuganga okukhona lapha babagawule
ye gawule umphendule khonapho ukuthi kuloku ganga sinokumazi
mina Ngwenya angeke ngitsho ukuthi kuloku ganga as such kodwa ngithi mina kube lokunye okungahambi kuhle engikhangelele ukuthi ugatsha lwezemali logatsha lwezamagetsi lumele lube yilo lungachaza ukuthi kathi umsebenzi awuhambanga kuhle phakathi kwesikhathi lesi size sicine sesuka phakathi komumo onjengawo nalo. Ngingakhangela ngizafanisa le South Africa ngale i-Eskom liyana liyananzelela ukuthi ngesikhathi lesana esiyedlulileyo i-South Africa ibe lo hlupho lwamagetsi olumangalisayo lwana lwayilokuzenze e-Eskom kulo umongameli welizwe wagcine sesithi kungcono be lo gatsha oluzimeleyo olukhangela ngamagetsi. Ngokunjalo kumagetsi yilokuzene eqakatheke kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela i-industry yethu ukuthi nxa sifuna ukuyivuselela i-economy siyivuselela ugetsi yinto yokuqala kuqala. So silo mlando njengohulumende kukhona ukuyekethiswa kube khona ukuthi kungaphi kwakhona kumele kutholakale ukuthi kuyekethisa lo kube ngaphi.
Baba Ngwenya ngena khonapho.
Ye mina ngivale ngithi mina uyabona ukuthi so ngicakathe ukuthi sifeze iqiniso ngoba nxa kungasakhulunywa iqiniso i-corruption abikhona Eskom vele i-corruption manje siyazi indaba ze-South Africa lapha mina eZimbabwe ngibona ngathi mina ugatsha logetsi lo izisa kayikhitshwe uhulumende akwenelanga ukuthi ifakwe kwamanye kwezinye izingathi kayikhitshwe uhulumende kungene engxenye ama-private investors 50% ezisa kayingene kuma-private investors kwenzela ukuthi bahuge imali zakwenza ukuthi ukusilelwa kwamagetsi kuphele.
Kungasebenza khona ngoba bakhawula
kungasebenza aluba kungakhangelwa kubonakale njengoba siyafunda lamaphutha ayenzakala kwamanye amazwe njengakhona kungwenyesika kodwa ke kungasebenza into yonke Gibbs iyazanywa yehlule izanyiwe ukuthi kubonakale ukuthi icebo leli lingasebenza yini ukuthi kumele vele ekakhulu abantu banikana amacebo basebenzise indlela yokubonisana njengabantu ilizwe lingelethu sonke ukuthi sibonisane ukuthi uyinhlelo zenezo ukuthi zihambe ziqonde kudinga sinika namacebo
kodwa amacebo abe esiba khona Ngwenya kambe uhulumende okhona angalalela konke lokho kubazenza sasandana
nxa sikhangelisisa udaba lomnotho kule ethiwa khona i-political will ukuzimisela kukahulumende mina ngibona ngathi uhulumende okhona ngathesi ngasuza abelele option ngoba vele nxa kungasela magetsi kuzafana izicamfundo lezisebenzi ezogetsi zihlale phansi kulungisiswe ngoba nxa usungaselungise yona i-vision 2030 yabo le ekhulunywa ngomnangagwa angikhola ukuthi sizayiphatha ikhona ngathi awusela choice lapha kaku kulungisiswa.